Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwazo mude siyalambulela kumsakazi we Studio 7 lamhlanje ngomvulo mhla 12 Lwezi 2018 igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje ibandla leZANU-PF lithi amanga aluhlaza ntshoko ukuthi kulabantu abaphose bathumba uMnumzana Nelson Chamisa.
Angiboni kulo muntu ongafuna ukuthumba ubaba uJamisa emthumbelani shuwa. Umuntu onjengaye so lebizwe aselalo lapha khona asomuntu ngabe ukuthunjwa nje kalula.
Kodwa ke ibandla leMTC lithi akumangalisi lokho kukhulunywa libandla leZANU-PF.
Labo abezanu abathi bona iqhubi acting angikwazi ukuthi khona bakhumbula yini ukuthi unabanyama. Wayesebenza lo David Cocker wanyamalala. Angikwazi njalo ukuthi bakukhumbula yini ukuthi uDamara lanamhlanje akwaziwa ukuthi umzimba wakhulele ngaphi.
Bethula abakucabangayo abantu beZimbabwe.
Awuphilele egoli lakho kunzima ngempela ikuzama nje. But vele impilo yasegoli ayazi vele ukuthi impilo leyana vele efuna imali, yonke into ifuna imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi kulabantu abazame ukuthumba uMnumzana Nelson Chamisa webandla leMTC ngomgqibelo evela emhlanganweni eMarondera. Okwethulwe libandla leZANU-PF kuhambelana lokukhulunywa nguhulumende othi uChamisa labalandeli bakhe yibo abahlasele abantu bezihambela ngezimota zabo akade becabanga ukuthi ngamapholisa ensida. Ibandla leZANU-PF lithi akula muntu ongathumba uChamisa njengoba esaziwa umhlaba wonke ejikelele. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe loMnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Anginawo la mazwi ukuthi ngiwakhulume ngoba i-new dispensation lay ayisekho esibangeni solayisane esokuthi even ama-CIO afuna ukuthatha abantu afuna ukwenzani lokhu nalokhu. Akusekho lokho. Angazi ukuthi bekuyini abantu bekuzama, kumbe mhlawumbe ngibakhohlwa ukuzitshela ubana bebesa-ekta yini idrama ukuthi sibekwazi ukuba mina nxa ngukhangele angiboni kulo muntu ongafuna ukuthumba ubaba uJamisa emthumbelani shuwa. Umuntu onjengaye so lebizwe aselalo lapha khona asomuntu ongabe ukuthunjwa nje kalula ngoba akula muntu ongakwaziyo ama-repercussions angkona ubana kuyavusa international community yonke abantu bonke ukuthi na labazohambe njani. So ekuveleleni ngapha mina kangiboni kulo muntu okwanileyo sibili ongafuna ukuthi athumbe ubaba uJamisa.
Siyakwazi ukuthi ngesikhathi uZimbabwe isandukuba lozibuse kwawo lokuxokozela sibili okuthize ibandla leZANU lilwisana lebandla le-P F Zapu. Ungazani phela kungani kuyakhonapho Juma? Akunjalo.
Well mina umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe ubaba uJamisa bayananzelela bekhangile ubana ukhetho luwile soludlule olunye luyezana ngo-2023 baqale manje ukwenza imisebenzi eyokuthi wena nxa u-2023 efika abantu bakhanye ukuthi hhayi sebenzele ukusebenzela kwani ngaleso sizathu singakwanisa ubana sibavotele. Hatshi ubana kulokusilwa uloku sithi into ngiyakho bakudlebelezele.
UMnumzana Joseph Juma lilunga lebandla leZANU-PF sixoxelayo ekubulawayo. Kodwa uMnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla leMTC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa uthi akumangalisi okwethulwe nguhulumende lebandla leZANU-PF.
Labo abezanu abathi bona it could be acting angikwazi ukuthi khona bakhumbula yini ukuthi unabanyama. Wayesebenza lo David Cocker wanyamalala. Angikwazi njalo ukuthi bakukhumbula yini ukuthi uDamara lanamhlanje akwaziwa ukuthi umzimba wakhulele ngaphi. Angikwazi njalo ukuthi bangabe bekwazi yini ukuthi uThondira Indira kanye labanye abaningi singakhuluma be-MDC bodwa kodwa sikhulume even nabo abezano abafa ngendlela ezithetsheneyo angikwazi ukuthi basawukhumbula yini singawaqamba amabizo maningi kakhulu angikwazi ukuthi basawukhumbula yini then ke uma sesizokhuluma ngokuthi kulama rock element uyabona i-rock element okwakuqala yi-element it's not a stray element i-element ekhona lapho okukhulunywa khona nge-element kutho ukuthi siyabe sikhuluma njalo nge-command structure ukhona oyabe bathumile now uminister of information okuyikho okufuze asitele khona ikuthi khona ngubani ke ukhomanda walawo ma-rock element ngoba nxa singamazanga ukhomanda walawo ma-rock elements kutho ukuthi siyabe sigaye ukuthi hhayi ukhomanda kulokho kungukhomanda welizwe oba ngubaba umnangabo
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda obexoxa le-studio 7 ekobulawayo
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umanyana wenhlanganiso zikaZulu lamabandla ezenkolo obunjwe lonyaka eZimbabwe Civic Society and Churches Joint Forum usukudaze izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi sincedisane lasekhaya ukubamba ngamandla bonke abakhethwe kukhetho olusanda kwedlula kwenze ukuthi banakekele uZulu uBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg
ekhuluma lequla labeZimbabwe eJohannesburg umqondisi wenhlanganiso ye-CSCJF unkosazana Abigail Mpambi uthe kuyadanisa ukuthi abafakwe ezikhundleni zezombusazwe sebefundise uZulu ukuthi achithe isikhathi sonke elwela ukuthi bangene ezikhundleni esiphezulu Unkosazana Mpambi ufuna abasemazweni bancedisane labaseZimbabwe ukubamba ngamandla ukuthi labo abakhethiweyo kusuka kumongameli welizwe abameli bedale lePhalamende omeya lamakansila benze umsebenzi abawukhethelwayo hathi kuphosana ngaqatha kubangwa isikhundla othumzabalazo owasungulwa ukuze kulwelwe impilo kaZulu usuphenduke waba indlela yokuphucula impilo yabasezikhundleni
abantu kabafele okunye ababhekane lawo kumbe sithi abakuchabangayo ngaphandle kwepolitics etc so 38 years after independence ukuthi belonke sifuqwa ama-politicians besenza ukuthi silwe kumbe silwele bona hayi lokho sithi hatshi
wabona uqoqwa kwenhlelo zalihlanganiswa emazweni umnumzana Mehluli Dube uthi nje inhlanganiso bafuna ukuqeda umkhuba ukuthi izinto zonke ezihluphayo Kukhulunywa ngazo nxa kulokhetho kuphela ukuthi iminyaka yonke ichithwe sekuphikiswana ngokuthi ngubani onqotshiweyo kumbe onqobileyo.
Sifuna ukuthi each and everyone abe involved kwezomnotho lapha hleli khona abe nenhlala kahle abe nempila kahle sihlukane nokubhekana nokukhetho lokho.
Wabona ukuhanjiswa kwenhlelo zenkampani ye-All Diamonds kwele South Africa unkosazana Lisakazi Maphoma. Laye ukudaze abeZimbabwe abasemazweni ukuthi labo basukume balwele ukuphuculwa kwempilo kaZulu bengameleli ukwenzelwa izinto yilabo abasekhaya. Inhlanganiso ethi sesedlule isikhathi sokuthi iZANU PF ikhale ngeMovement for Democratic Change kuthi njalo MDC layo ikhale ngeZANU PF. Ithi ZANU PF yiyo ekuhulumende ngakho ke ayibe leqiniso lokuthi uZulu uthola konke okufuze akuthole kuhulumende. Ithi ngokufanayo MDC yiwe kokhela amakansili emadolobheni ngakho kufanele ibone ukuthi izakhamizi ziyakuthola konke okufanele zikuthole. Ngumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa New Benedict Nhlapo.
Zwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyane labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje emhlabezweni liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa koBulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhutshwa yileli thuba.
Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje ke sokuyisikhathi senu sokuthi likhulume konke lokufisayo kuyokusenhliziyweni zenu. Singakhohlwa ukuthi sithumezele imilayezelo kunombolo ethi 001-202-465-0318. Saphinda njalo 01-202-465-0318. Leke phela iWhatsApp yethu napha kabantu abakhulumileyo walamhlanje.
Mina nguGoodwill Ncube ngisesametheni ngapha. Esibhekane lakho kakhulu kulezi suku yintengo yezinto, izinto zikhwela emalanga wonke, akusathengeki. Othola wena 50 kg empuphu isifika kubo $40. Ukuthi ukuthi ngasikwazi ukuthi-ke ngisho yalonyaka abantu izadlalwa njani. Ithukela i2 kg uyithola i $4. Imali ayibonakali, amabhondi ngapha vele bayala bathi hayi lokhu basho mali lokhu sokuthengiswa ngamarandi. Ukuthi ukuthi ngasakwazi ukuthi ilizwe leli kumbe seliphumeke phakathi ngapha sungani South Africa ngasikwazi ukuthi exactly sizayenza njani. Sivotile yesi umnangagwa simvotele wathembisa ukuthi lokhu lalokhu kuza kulungisa, but as it is hayi kuthembisa ukuthi kwehlulekile. Kwehlulekile sibili sikhe sizame ukuthi kumbe singathini. Abantu sebedinge baswela, ilanga lishisa okwamagama ukuthi kakhethi songani vele sesilinde. Kuyathengisa nje ukuthi lunyaka kungaba le-drought ezima kakhulu. So-ke hayi abantu kukhanya ukuthi banikile amakhanda mani ukuthi kasitho-ke kunjani. Uhulumende uyehluleka umumo womkhathi awumanga kuhle. Hhayi ngiyabonga hlabezile.
Igama lami ngokukhakumbo ngihleli ngela egoli ngihlale eBeria. Inkinga esibhekane nayo ngingathi nje into eziningi imisebenzi ayitholakali ekhaya kunzima. And then nalanhlala khona amarenti akhona vele kusuka kube wethu kusuka kungicabangisa ekhaya. So angazi ukuthi ngithini. Ekhaya kunzima uma ukuthi vele imali engiyithumezayo mina ekhaya njengomuntu ozisebenzayo. Okwamanje ngizama ukuthi ngivule okuyikreshi, manje labantwana kalekho ekhaya. Ngiphathisa imali encane kakhulu. Abantu abami la bafuna isikhol fees khona lekhaya labadala. Nalana vele kunzima kakhulu, akuphileke futhi akuphileke goli lakho kunzima ngempela. Ayikuzama nje, but vele impilo yasegoli liyayazi vele ukuthi impilo liyana vele efuna imali. Yonke into ifuna imali, imali yakhona yikho yakuyahlupha. Ngibonga iStudio 7 ibona ngalani balaleyo ukuthi belingimanele lami banikeze i-chance enkulu kakhulu ukuthi lami ngizwakale ngisemsakazweni. Ngusikhabhumbo ekhaya mbuye ekhezi, ngiphilisane kahle zisoma.
Lingakhohlwa phela sicela lisithumezele imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Izaphinda njalo 01-202-465-0318.
Ngakhulela koBulawayo ekhaya kuseGatemba. Ngisebenza in technical support, mostly izinto zama-computers.
Ngathi ngi-self-employed, ngenza izinto zabo hesa lo nezokuwelda. Owalonyaka-ke kunzima kakhulu ngenxa yokuthi khona kulakhona lokhu kungazwisiseki kwezisindo zemali, kubuye kube nokuswelakala kwempahla yokusebenzisa.
Kesibone-ke ezivela kwamanye amazwe. Inkokheli yamazwe angamajumi ayisithupha ite gwaqa kwele France lapho bekunesikhumbuzo khona sempi ye-World War I enelise iminyaka elikhulu izolo yaphela limpi. wafa abantu abaningi kakhulu empini le. Kumkhokeli kahulumende kwele Israel, obekwele France usebuyele ekhaya, kulandela ukuqhamuka kokudlakela phakathi kwelizwe lakhe lele Palestina. Sokuqhamuke njalo umkhuhlane we-Ebola kwele Democratic Republic of Congo, endaweni lapho okulempilo yomvukela.
Ye mahlebe zulu kuhlandla lethu lapho esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlalele kwelemelika. Lamhlanje silo Musa wenkosi Ndlovu. Siyakubona Musa.
Yebo linjani Ntube?
Siyaphila, kunjani lapho khona khona?
Hayi lami ngiyaphila.
Uhlala ngapi kanti lapho eMelika?
Mina ngise Maryland, nje phandle kwe DC.
Ye, wakusitele kancane ngawe ukuthi vele kanti Musa wenkosi mbani?
Ngowako Ndlovu, ngakhulela koBulawayo ekhaya, ha lapho kuyakhathaza. Ande ekhaya babe sithi kuthiwe kobaba kumbe komama ikhaya engilaziyo kuseGatemba.
Aha.
Yeah.
Kodwa usakhumbula khona ngani?
Ah, kakhulu, kakhulu.
Masi sikhangela ke impilo yakho lapha, ubona ngani iJova njani? Ihamba kuhle kumbe kunjani?
Iyahamba khonoko. Nje ukuthi isikhathi esiningi siyasibona ngathi lokho esikwenza empilweni kule ngesilungu bathi room for improvement. Kulezinto nje ezingaba ngcono kodwa hayi angikhali kakhulu.
Yes, ngathi usebenza umsebenzi bani lapha kwelemile?
Ngisebenza in technical support, mostly izinto zama-computers.
Ye, wakufundela kakhulu konoko?
Ye, ngafundela lapha, ye.
So nxa ukuthi ubamba ama-computer uyabo ubambani konapha?
Ngisebenzela ihotela, siyabe sisiza abantu abasebenzela leyo company. Ngabangabelazo ukuthi nxa umuntu eqalisa umsebenzi kuleyo company ethe silungisa ukuthi abele email yalapha lokunye nje ayabeza kuswela ukuthi enze umsebenzi wakhe like access to software ezehlukeneyo. Then nxa sekuyikuthi sephakathi kwa umsebenzi bangabalohlupho bakhuluma lathi.
Singathi kodwa impilo yalapha-ke kwelemeleka injani?
Kuyaphileka, akulula. Amathuba ayatholakala nje ukuthi uzofike lapho ngenza khona umsebenzi. Safika lapho elizwe leli ngendlela ezehlukeneyo. Abanye bafika bezofunda, abanye bafika belanda ukuthi bazohlala le muli yabo. Into enkulu yokuthi umuntu athole imfanele zokuthi asebenze, ngoba yinto esisenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi benze into abazifunayo. Okunye ngikubona ukuthi nxa livele liqhasa ukufika elizweni leli, into iyayihluphe yimali yesikolo. Nga ufika umuntu evele ngumuntu waphandle, ukuthi bathi baza nxa uvele ungasukanga ukuthi bekuthembisile ukuthi baza kubhadalela ukuthi uthole leyo mali, kuya kube yinkinga ebantwini abaningi. So nxa sudlule lapho, hawu ngafunda sibili, I think iningi labantu engihlangana labayi abehlukani le njongo abayisukela phansi ekhaya, ababuye ukuzofunda, bafika bazofunda, iningi labo sebesebenza. So kuyaphileka. Nje kuba nzima ukuthi nxa umuntu ekhathana kasekhaya, ikakhulu labo enyambona ukuthi abala ngithi ihlobo zabo lapha, kuba nzima kubo.
Hayi ke sibona ngazani ke udaba lweduluma lapha okwalamhlanje. Sicela uvalelise ngamafutshane.
Siyabonga balaleli, niyabonga la kuwe baba Dube ungenza kuhlelo lwakho.
Sibonga kakhulu Mandlovu. Lo ke ngumusa wenkosi Ndlovu, yikho nampa-ke kwele Melika.
Lelo ke belilihlandla labantu abahlala kwele Melika.
Ye, kusigaba lapha esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe ezisendaweni ezithiyeneyo. Lamhlanje ke silobaba uThamani Ncube. Thamani, kunjani baba?
Ngiyaphila kithi, unjani khona ngapha eMelika?
Phile kakhulu, akusitshela ukuthi ungaphi khona?
Mina lapha ngiseplumtree esigabeni sakomadlambuzi.
Kunjani komadlambuzi?
Hayi, komadlambuzi kuyatshisa, sibona lezulu seliphuzile lapha, ungani kuzasiphambanisa.
Ye, akusitshela ukuthi kolapho wenzani vele empilweni?
Ngathi ngi-self employed, ngenza izinto zabo hesa lo nezokuwelda.
Ye, kodwa ke kuyathengeka yini? Kume njani mntakamama?
Ya, kunzima kipsi, sesikhuluma iqiniso, kunzima vele. Ubunzima lobo asiqalanga nabo namuhla, buqale yinto yakudala vele from the 80s, ngoba sikhuluma sinje thina sigcine singena kwi-informal sector but singama-professionals, singabantu abafundileyo. Khona lokhu kuyatshengisa ukuthi khona izinto azimanga kahle eZimbabwe, nxa uzathola abantu abathi kuphela ama degree sebe ku informal sector kunokuthi khona babe yibo abangathi ba driver yi economy. Ah kona lokho nje sithi izinto zinzima. Owalonyaka ke kunzima kakhulu ngenxa yokuthi khona kula khona lokho kungasisiseki kwezifindo zemali, kubuye kube lokuselakala kwempahla yokusebenza. Mina ngikhuluma nje impahla naleyo kuwelda ngithenga kwelase Botswana ngoba lapha ayithengeki, indlala ingathengeki ayitholakali.
Mm, manje ugcina usenzani baba?
Ah uyacinga lawo usiya usungena ku black market naleyo uzama ukudinga ngoba eBotswana phele basebenzisa amapula la kwele South Africa basebenzisa amarandi. So ikuzama ukudinga yena wona lawo marandi kona ngapha ku black market naleyo njalo usuzama phela ukuthi kona lawo ku pricing yakho ubone ukuthi kona uwamukela imali lawo ozama uyorder ngayo ngoba kuchila kungasela ngqondo kithi ukuthi kona u price ngamarandi kumbe I mean u price ngamabond nalawo at the end of the day wena uorder ngamarandi kuchila ukuthayela lapha ngoba le rate yakho iya fluctuate vele akulante right.
Imakethe yakho ime njani?
Iyabe ikhona ikakhulu thina ngithi isikhanda izinqola silungise lezi zinto eziyabe zifile sesibuya ngapha laseku la kumasaluni ngapha abantu babefuna ukulungisa amakhanda befuna ukugelwa befuna ukwenziwayo yeyimakethi ikhona kodwa sekuhlupha ikhona lokhu ukuthi khona thina siyabe sithagethe ukuthi khona sisize abantu abasesigabeni but ugcina su externalize uthole ukuthi khona ingxenye sikhuluma labantu abase-South Africa abale mizi ngapha eZimbabwe sebekubhadala khona ngale e-South Africa kumbe bethumeza imali ngabo malayitha kanjalo kodwa uyabona abantu iservice bayayifuna kodwa inxa ukuthi kona phela i-unemployment iphezulu abantu abasebenzi so kugcina sokulama complications amaningi kodwa ubona ukuthi kona abantu i-product yona bayayifuna kodwa bafinyeleli kahle ngendlela abangafisa ngayo.
Yes, ngathi wena ukuze usuthiseke sebelokuthi hayi usutshaya kuhle umsebenzi kumele uthi ngayo eZimbabwe kume njani?
Ya eZimbabwe nxa kuyikuthi khona silile umsebenzi sesiyichaya ngempela mpela kuyabe kumele ukuthi khona eZimbabwe i-material one ibe khona kona lapha kubo Steelworks kumbe ngapi uyithole ngentengo lawo efinyelelekayo then wenelise la ukuthatha umuntu ngemali azayifinyelela ukuthi kona ayibhadale nawe ube ne-profit. Thina ngapho ungananzelela siqeda almost about a week kungela magetsi so surelya kubo generator landani so zona lezi zinto ziyabe zilimaza kakhulu i-business njalo okunye ngingasithi izinto ziyabe ziright isikhanyele ukuthi kona umntwana ngayephuma esikolo ele-profession kumbe lo msebenzi awaziyo angene kwi-industry kona lapha eZimbabwe asebenze aqhatshwe kumbe ofuna layo ukuziqhatsha aqhatshe abanye but kahlesi mina ngakhuluma ukuthi kona kumele ngiqhathe bani ngakunje ngimbhadale ngani uyathola ukuthi kona impilo yakho nenzima aluba nje kungaba ne-stability kwi-economy kithi besingakhuluma ukuthi kona hayi ilizwe selihamba hayi kona lezi nyaka esizibonayo kathesi.
Hawu boni ke Mvukancube, sibonge kakhulu ukuthi sibe lawe lamhlanje. Valalisa sibili ngamafitshane konami.
Ye hayi isifiso sami besiyukuthi khona iZimbabwe bakithi asikeni sikhangele lapho esiya khona siphinde sikhangele nokuthi kona kanti abantwana laba esibazeleyo abathe ezikolo labanye abakhasayo mpela mpela yiyo impilo esiyifisela abantwana bethu yena le esiyiphilayo ukuthi labo baphile njengathi.
Ye lapha ke ngubaba ke uThamani Ncube khona ngale ke eMadlambuzi.
Kama uThokozani wamube lapho eKZN abanye ngibe bangazi ngoba class futhi iqembu imenene engalisungula ngo-2004 kahlehle abe ngathuma kancane ngoyazama i-official ngathi ngo-2008 so-ke ngisebenza nabakhwenyana kathi sibe ngabakhwenyana amalunga abakhwenyana noma nje ayiqembu lonke kodwa owadlala ikhipha kumele basikhe abakhwenyana so-ke othini jabula kuma ngifuna ngithole ithuba lokuthi ubaba uDuba angijantse nami abalaleli. Yazi ngithole ama WhatsApp amaningi nje mangasa after ayo ngoma izwakala lapha eThekwini. Namanje ayangena all over the world ngoba abanye basekhaya abanye balapha eWashington abanye base UK abanye manje ukuthi abanye balapha eSouth Africa nje manje futhi abantu abajabule kakhulu nambe intilo ebengaqala ukuthi ingaba ngale ndlela ngibonga kakhulu impela ukuthi bayithi inyak promote lapho sibonga kakhulu kakhulu.
Ye akutsho ke ukuthi umculo wakho bangawuthola njani?
Okwamanje ngomanje i-dollar awukho ngoba sasaba i-piracy sasaba ngoba besibethenga 1 million soke abantu okubili bese lawa nenambani njengoba ngisekhaya ngizama interview last month ngabaphathela abaningi bawathola ngoba ngabe ngabathena inyeza nabo. So-ke into engcono ukuthi bethathe inamba yani, inamba yami ngoba kungcono uma ngabe zengiphinda ngenamba yami. Kulula mhlawumbe abanye abalapho nezihlobo ezingapha eSouth Africa, kulula ukuthi beyithole ngizovele nginikeze labo abangapha bewazoxhumana kanjani nabo lapho. So-ke ngizocela ushiye inamba yami emoyeni ngoba ngingayishiya
ngiyishiye ba.
Inamba bazongithola ku WhatsApp
uzahambela nini kwelesibapho?
Kuyaphoqa ukuthi ngempela uma ngingasahambanga mina khona umfana omncane wakandlovu mfana engizomnika amafidiqihe lapha ngomake sebephela inovemba ngoba abantu bayakhala manje njengingcono sinike ngimnikeze ngiwenze ngimnikeze ayopromota ni ithozibaunendlela azokwenza ngayo ngifana odayisa amafidiqihe unendlela kuthi abaningi bayohlanganeka obulawayo lapho ehambe indawo eyiningi wadayisa ngazi ukuthi uzosebenzisa imoto enisiha kanjani kodwa uyena owaziyo kodwa ngo-November mina ngoba ngeza mhlawumbe mina kodwa uma ngabe ngikwazi ukuthumele ukuya namisa ebesinayo lo mfana I think ngizohlubeka ngoba khona into efana nyenza ngoba ngathi ngizongena estudio emaduze nje ngikhiphe yedwa mitra so-ke bonke mhlawumbe bazocela loba niningane okade mhlawumbe yonke emafuli November masebetheli November.
Ye khuluma ke labalandeli bakho.
Ngiyathanda kakhulu. Le nto eningikhombise yona ngempela angazi ngathi ngindlela into ebengayi-expect kangayo ngoba phela yabona uma usemncane sakhula emntulweni abantu abanye baye begxeke abanye bethinti kodwa ngendlela abantu abangikhuthaze ngayo abanye bambeka mpela kuleveli le amashamba amakhulu ngikhala okungenza ngikhuthalayo kuba ithi ngicela ngisisapothe ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke umfo kamenemene lapha siyambona uyajaha sibili kulo muntu abaningi lapha ababukeleyo sibili silo Steven umuthi malave uthi ya vele iZanu PF ala ndawo lokuthi umhlaba uthini ngoba lo Zamara wanyamalala ukuphi kambe umfowethu kuzobuya uAmanda Mazibe uthi amavuko kuzobuya ke lo Sikhalo mabhena layo uyakhuluma futhi nxa lifuna ukuthi sitshayeke umculo wenu ingagoda ukusithumezela imlayezelo kunombolo ethi 1 202 465 0318 yeyi WhatsApp inaleyo so-ke lingakhotha sibili Caroline embenule la uthi ngikhona Sikhalo Mabhena Tenson Moyo Robert Murima Brenda Mabri Eslinzi Harmon uthi amatshono Mthembu ye utshona njani mama kuzobuya lo Hamilton Mashudu lami ngikhona khonapha sakhile liline siyakuzwa kakhulu tu ye mbona wazani isikhathi sethu sesiphelile singake hlukani wothi sikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela namhlanje ibandla leZanu PF lidinga mangalo hlaza tshoko ukuthi kulabantu abaphose bathumba uNomzana Nelson Jamisa kodwa-ke ibandla le-MDC lithi akumangalisi lokhu okukhulunywa ibandla leZanu PF. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje asidibaneni-ke ntambama ngo-7:30 PM kwalapha emsakazweni wethu oluvalisayo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.